Ekuqaleni kwalonyaka, oncintisa emele ibandla lama Republicans umnumzana Donald Trump utshele intatheli zindaba ukuthi ukhetho lungaqhutshwa ngendlela ethembekileyo njalo ekhululekileyo uzayamukela impumela yalo. Loba nje iziphathamandla ezibona ngezokhetho zisithi ziyasuthiseka ukuba luzaqhutshwa kuhle futhi ngendlela esobala. UTrump akakukholwa lokhu ngoba uthi labo ancintisana labo bazama ukuqilibezela.
If we can keep that cheating down because there are a bunch of cheats.
Kumele sinqande ukuqilibezela lokhu ngoba bangamaqili. Nxa singenza lokhu sizanqoba ngendlela ejabulisayo.
Ekhuluma emsakazweni we-NBC kuhlelo lwe-Nightly News ngenyanga ephelileyo. Unkosikazi Harris utshele intatheli zindaba uHaley Jackson ukuthi amagqwetha akhe azathatha amanyathelo nxa uTrump enganqotshwa abe sesala ukwamukela impumela.
We will deal with election night and the days after as they come, and we have the resources and the
sizabhekana losuku lokhetho lamalanga alandelayo ngokuza kwawo futhi silalo ikhona kanye lobungcitshi bokuphatha lesi simo.
I-National Committee yebandla lama-Republicans ilohlelo elubiza ngokuthi Election Integrity Program ezabelweni ezingeyamelanga kuhlangothi ama-battleground states. Amagqwetha ayo asekhweze emthethwandaba amacala angaphezu kwekhulu ekhala ngokuthi kukhona ukungahanjiswa kuhle okuphathelane lalolu khetho. Kodwa amacala amaningi asechithiwe yimithethwandaba. Abibandla lamademokrasi labo sebekhweze amacala athize emthethwandaba agoqela elokuzama ukwenqabela ukuphuza kokwaziswa kwempumela yokhetho esabelweni seGeorgia. Abacubungula ezombusazwe bathi ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukwenzeka nxa abancintisanayo bengutshikilobhanqa njengakulolu khetho. Futhi bathi ukuphikisana okunengi kuzaqhamuka ezabelweni ezingavotela yiloba ngubani ama-battleground states. Ohlaziya eziphathelane lombuso wentando kaZulu idemokrasi njalo esebenza lenhlanganiso ye-Bipartisan Policy Center umnumzana Michael Thorning uthi,
at the polling place we often see contests over whether or not ballots are being handled properly. In the post-election day period, there are disputes about whether or not
endaweni zokuvotela kuvame ukuba lokuphikisana ngokuthi amavoti aphathwa ngemfanelo yini. Ngosuku olulandela olokhetho kuba lokudonselana phezu kokuthi abantu thize balulungele lokuvota na, kanye lokuthi amavoti abo kufuze abalwe yini kumbe engamukelwa.
Ingcweti kwezemithetho zithi lowo oyabe sithi kulokudlelezela kukhetho kumele ethule ubufakazi obubambekayo. Owake waba ngumahluli uRobert Grashi oseligqwetha futhi elilunga lenhlanganiso ezimeleyo ebizwa ngokuthi Keep Our Republic uthi,
lawyers, be careful what you allege.
Amagqwetha kumele aqaphele lokho akusolayo. Kumele abe leqiniso lokuthi alobufakazi. Ngaphandle kwalokho angazithola esejeziswa njengalokho esikubone ngemva kokhetho luka-2020.
Njengomzekeliso, owayeligqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani wathathelwa isithupha sobugqwetha ngemva kokufafaza amanga esithi kwaba lokuqilibezela kukhetho luka-2020. Ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukuphuzisa impumela yokhetho. Kodwa nxa ngolwesibili impumela ingaveza ukuba ukhona okhokhela ngamavoti amaningi, ingcweti zithi kuza kuba nzima kulo oyabe enqotshwa ukuthi aphikise limpumela. Udaba lolu lulotshwe nguVeronica Balderas Iglesias owe-VOA News, lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo owe-VOA Studio 7.